Ikhona i-tournament emhlaka 19 December engeta 9. Sizama ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi bechiyane lento esidakayo engeta esigabeni sengeta. So yikho sibili ikhona i-tournament iManduna tournament engeta mganwini.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketha lasemganwini
engunanzelelo lapha esigabeni sethu senketha mganini ukuthi laba bancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesisikhathini esiningi i-peer pressure babeyengana besidaka sizameni lokho be-experimenta so sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse lalokho okuthengiswayo okudakayo so sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament le sikhuthazane ukuthi hayi lokho akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo ngoba nginanzela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babesesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela bona babesahlala labazali so ikwesikuzamayo ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi beke bechiyane la.